Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechana njani mthwakazi olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 19 kumabasa 2018 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje
lokhu okwenziwe uhulumende ayisiyo yalezo ndlela ezibekwe bekumelelayo uhulumende ayemthethwandaba ukuthi isebenzisane sizikhalala umsebenzi mina ngifisa ukuthi ngizixhosha umsebenzi lazo zizivikele ukuthi zinikise izathu zazo ukuthi indaba kungafanelanga ukuthi zixotshwe.
Uhlangothi logatsha lwezempilakahle olwe Health Services Board solumeme bonke abongi abakumpentsheni laba kukhefu ukuthi babuyele emsebenzini kulandela ukukhalala umsebenzi kwabanye babo.
Qhathekile ukuthi siqalise kakutsha ukuxoxa abantu isikhathi sesekhona ukuthi wonke umuntu ongazange athole ithuba lokuthi ahambe erejista ukuvota ahambe ngalesi sikhathi.
Inhlanganiso ye-Christian Alliance isizungule umkhankaso wokukhuthaza amakholwa esiKristu ukuthi ayebhalisela ukuvota ngobunengi. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi uzahlangana leziphathamandla zeMelika kuliviki ezicela ukuthi zesule izijeziso ezafakelwa iZimbabwe yiMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi logatsha lwezempilakahle olwe Health Services Board solumeme bonke abongi abathatha umhlalaphansi laba kukhefu ukuthi babuyele emsebenzini kulandela ukukhalala umsebenzi kwabanye babo abafuna uhulumende abakhwezele iholo njalo alungise lokunengi okuhluphayo ezibhedlela. Ngakwelinye icele inhlanganiso elwela amalungelo abongi eZimbabwe Nurses Association ithi iza kwelapha abantu kusasa e-Africa Unity Square eHarare kanye lasesithi olukobulawayo emini kusasa ngendlela yokusiza izigulane kungelambhadalo. Embikweni wethu le namuhla inhlanganiso le ixwayise abantu ukuthi babuye kumaklinika la begqoke impahla ezilombala omhlophe ngendlela yokubaxhasa ekutshengiseleni kwabo ukwenzela ukuthi uhulumende alalele izikhalazo zabo. Umumo ubikwa umubi esibhedlela njalo uhulumende uthi usebaxotshile bonke abongi abakhalale umsebenzi. Kodwa ingcwethi kwezemithetho yamalungelo ezisebenzi umnumzana Davis Ndumiso Spanda utshele usithandekile mhlanga weStudio 7 ukuthi akukho emthethweni ukuthi izisebenzi zixotshe lugatsha olungasomqatshi wazo.
Akukho emthethweni ukuthi umuntu ongasuye namqhathi wabantu abaxotshe ikokokuqala. Zonke izisebenzi zikahulumende ukhona oziqhathileyo ezikuthi ngesilungu yi-line ministry. Kodwa umuntu kaphonge ukuxotshwa nje kulalokhuyana ukuthi umuntu kumele aqale anibe ithuba lokuzivikela ecaleni aletheswayo. Ungakhangela kuhulumende kulo statutory instrument 1 of 2000, ukhangele kuhlangothi lwamanesi kule code of conduct yakhona la elandelwayo, ukhangele ku-private sector kuma-companies or ama-NECs kuloluhlu lwemthetho elandelwayo. Akukho emthethweni ukuthi abantu bangaxotshwa ngokutshelwa kum-TV kumbe iradio kumbe okunye okunjalo. Lo nalowo muntu kumele abhalele incwadi eqondana laye ngoba wakhathwa eyedwa. Kuthiwe sivanisikwe the sicaleli nje umuntu abe nelungelo lokuzivikela.
Njengoba uhulumende esekwenza lokhu, kuyini okungenzakala lapha? Singabona bemusa emthethwandaba njalo bengangqoba kuloludaba.
Singazi ukuthi ngaphakathi bakhulumisane bafika nga. Kodwa nxa silandela lokho esikubona emaphepheni, abantu balelungelo lokuthi ke baye emadali nxa sebebhalela izincwadi batshela ukuthi usuxoshwe umsebenzi. ngoba kwamanje mangakabhalelwa ngumkhathi wakho wakubhalela incwadi yakho wedwa wathi usuxotshiwe ungaza ukuthi wena usuxotshiwe. Into engenzakala ukuthi izisebenzi lezi zidinge amagqwetha, kodwa ngokubona kwami angisiboni isiviko uhulumende alaso ngenxa yokuthi uhulumende kazange ethese laba bantu icala njalo kabanikanga ithuba lokuzivikela.
Kulungile ukuxotsha izisebenzi nxa sithi ziyatshengisela zifuna ukwengezelelwa iholo, kumbe kukhona ezikwenze zingalandeli umthetho.
Kodwa nxa zingalandelanga umthetho akusho ukuthi uhulumende laye ephule umthetho enze umathanda. Kulezi ndlela ezibekiweyo emthethweni ukuthi nxa isisebenzi sakho sesiye sakhalala umsebenzi okungekho emthethweni wenza njani. Lokhu okwenziwe uhulumende ayisiyo yalezo ndlela ezibekiweyo. Bekumele laye uhulumende aye emthethwandaba ukuthi izisebenzi zami sezikhalala umsebenzi. Mina ngifisa ukuthi ngizixoshe umsebenzi. Lazo zizivikele ukuthi zinikeze izizathu zazo ukuthi indaba kungafanelanga ukuthi zixotshwe.
Kuyikuthi kungasiwana emthethwandaba lapho njalo zinqobe izisebenzi, babiselwa nje emsebenzini kumbe kuba le ndleko zemali. Njalo labana abasebeqhatshiwe bona-ke
kuza kuya ngokuthi abawamelayo bacele ukuthi idale lenzeke. Bangacela ukuthi idale lithi kababuyele emsebenzini. Bangacela ukuthi hayi, njengoba uhulumente evele ngasabafuni kubhadalane izimali ezithile sokuthi ngama-damage nxa bephumelele. Ngomthetho okhona kuthiwa lalowo oxotshwa emsebenzini kumele aphiwe i-retrenchment package. Khuluma ngomthetho owe-labor okhona.
Umnumzana Davis Ndumiso Spanda yingcwethi kwezemithetho yezisebenzi obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso yamabandla okholo lwesiKristu iChristian Alliance sisungule uhlelo lokukhuthaza amakholwa ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi njalo evote kukhetho oluzayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Amakholo eZimbabwe angakenelisi ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lo-BVR lonyaka ukuba abakubone kungumlando omqoka ukuba bayebhalisela ukuvota bagcwalise ilungelo labo lokuvota. Inhlanganiso ye-Christian Alliance isichaze ukuba basungule lolu hlelo ngoba bananzelela ukuba manengi amakholwa angabhaliselanga ukuvota. Umqondisi weChristian Alliance umfundisi uSensi Banda uchasisa isizathu sokusungula lolu hlelo.
AmaKristu eZimbabwe yiwo amaningi kakhulu, yibo abayenza ixuku eliningi elabantu abalaphela izweni lakithi. Ngakho kuqakathekile ukuthi kathesi njengoba lumsebenzi wokurejista abantu ukuthi bevota, kuqakathekile ukuthi alise kakutsha ukuxoxa abantu isikhathi sesekhona ukuthi wonke umuntu ongazange athole ithuba lokuthi ahambe erejista ukuvota ahambe ngalesi sikhathi.
Namhlanje iChristian Alliance incedisa abantu ukuba bayebhalisela ukuvota eChelanyemba eKhezi njalo bakhangelele ukubhoda ilizwe bekhuthaza abantu ukubhalisela ukuvota.
Sikhuluma kanje besisedolobheni lasewange, le makhaya aseduzane lasewange. Sisebenzele kakhulu ngelanga leli eledlulileyo, siqala abantu sisebenza lamabandla. Ikanti ngolwesine sizabe sisemaphisa eKhezi, singena yonke indawo yeChelanyemba, kuzo zonke izindawo zeKhezi sincedisana labantu ukuthi be-register ukuvota. Sizasuka lapho singene kwamanye amadolobho.
Ilunga lebandla le-MDCT unkosazana Helen Mpofu omunye wabahamba befundisa lokukhankasela ukuba abantu bayebhalisa ukhuthaze abakukhefu ababengenelisanga ukubhalisa ukuba benze njalo.
IZimbabwe ayikhululekanga, ngcono sibambane abantu behambe be-register ngoba lokhu kuvuliwe. Be-register sikhulule iZimbabwe.
IZimbabwe iphakathi kokubhalisela abantu ukuyavota ngaphansi kohlelo lwe-BVR oluqale ngomfumfu ngomnyaka odluleyo njalo lokhe luqhubekela phambili luza kuma ngemva kwesimemezelo sikamongameli Emmerson Mnangagwa sosuku lokhetho. Inengi labantu liyehluleka ukubhalisela ukhetho oluzayo ngoba inengi labantu alilancwadi zokuzalwa kumbe izithupha. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezingiqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook ukhasi le VOA Ndebele ngomvulo. Vulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp unombolo ezithi 0012024650318 ngiyaphinda njalo 0012024650318 ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umphathi ntambo obona ngobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo sekhudaze ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu nguhulumende kanye lenkululeko yabo kungakhathalekile ukuthi bangumhlobo bani bakhuluma endimi bani ngabaluphi ukholo kumbe bangamalunga aliphi ibandla lezombusazwe. Kubika uEzra Chisaspanda.
Umoyo wethule amazwi la emkhosini wokunanza ilanga likazibuse esigodlweni seBhilitane eLondon. Umkhosi lo wenzelwe esigodlweni someli weZimbabwe njalo umphathi ntambo weBhilitane obona ngezwekazi leAfrika unkosazana Harriet Boldin lomeli weBhilitane eZimbabwe unkosazana Katrina Lang bebekhona kanye lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kweBhilitane. Umnumzana Siphosiso Moyo uqonqosele ngokunanzwa kwamalungelo abantu.
As we gather here today, let us learn to cherish our freedom.
Njengoba sihlangene lamuhla, asifundeni ukuqakathekisa inkululeko yethu. Sisenza njalo, siqakathekise, sihloniphe lenkululeko yabanye. Laba abanye bengaba ngabavela elizweni lethu, kodwa belandela omunye wabozombangazwe, kumbe belandela olunye uhlangothi lwenkonzo. Kube njalo ngabakhuluma olunye ulimi olungasilo lethu, bevela kweyinye indawo engasiyo yethu kumbe bengumhlobo ongasiyo wethu.
Umoyo uqhubeke ethi uhulumeni wakhe wenza yonke imizamo yokuthi asebenze lamazwe omhlaba ogoqela amazwe ake abuswa eBhilitane awe Commonwealth.
Our national efforts impels us to seek full readmission into the Commonwealth of Nations.
Umvutho wethu njengelizwe sidinga ukubana sibuyiselwe kulo umanyano we Commonwealth of Nations. Ukuqinisa kwethu lokugcizelela ukufuna ukubuyiselwa kulo umanyano omhlaba wonke. Ngiyalithembisa ukuthi umongameli wethu uzasebenza kanzima njalo wethembisa lokuthi bonke abantu ngasezweni lasekhaya baza ngena sibe sonkenini kuleyi internationally organization iCommonwealth.
Umeli weBritane eZimbabwe unkosazana Katrina Lang uthi iZimbabwe izawamukelwa ngezandla zombili ngacela ukubuyela kuCommonwealth.
Zimbabwe is not yet back in the Commonwealth. Ingqube zikuyo iZimbabwe ukuthi icele okusemthethweni masinyane njalo sizasekela isicelo sayo.
Ezinye zezizalwane zeZimbabwe bezulo umkhosi ziveze ukujabula ngamazwi kamoyo. Zithi lokhu kuthembisa ukuba umumo ungaguquka kwezombusazwe lakwezenotho nxa ilizwe lingadlelana kuhle lamanye amazwe. Omunye wabo ngu-Reverend Spanda we-Methodist Church of Zimbabwe.
Sizwile okukhulunywe nguMinister of Foreign Affairs kanye lo mngane wakhe wangapha eNgilandi. Bonke batshengisa ukuthi balapho abasigcinele khona egudwini esingakwaziyo ukuthi kuyini. But we want to give them a chance yokuthi sibone ukuthi bayakwenza kanjani. We thank them especially for promising us that there's going to be a level playing field for my elections.
Iningi labantu belikulo umcimbi lithi ukukhuluma kulula kulokwenza njalo amazwi kamoyo mahle kakhulu kodwa ke kungenzakala na. Ngimela Studio 7 eLondon, ikamera mungi Ezra Chisa Sibanda.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokukhalala umsebenzi kwabongila bongikazi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Abesigodlo sebutho la kwelemelika esePentagon bathi akula bufakazi obukhomba ukubana ibutho la kweleSyria lilakho ukuhlasela njalo ngezikhali zalo ezilethefu kulandela ukuhlaselwa kwalo libutho lemelika ngomgqibelo. Kodwa bathi ibutho lemelika eleBritane leFrance azaqhubeka eqaphele ukuvimba lokho. Umnumzana Miguel Díaz-Canel usekhethwe ukuba ngumkhokheli weCuba omutsha. Uba ngowakuqala ngemva kweminyaka engamashumi ayisithupha ukuba ngumongameli ongaphumi emulini yako Castro. UDíaz-Canel oleminyaka engamashumi amahlanu lasikhombisa nguye yedwa obencintisa kulesi sikhundla phansi kwebandla lamakomanisi. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa uzahlangana leziphathamandla zaseMelika kuleviki ezicela ukuthi zesule izijeziso ezafakelwa iZimbabwe yiMelika. UChinamasa useMelika khonapha eWashington DC lapho angena khona imihlangano ye-IMF leWorld Bank kanye labosuwabo bamazwe achiyeneyo omhlaba. UChinamasa uhamba lequla eligoqela usibalo okhulu webhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank. Uthi iMelika kumele yesule izijeziso lezi kungakayiwa kukhetho. Kodwa iMelika yona ithi kusakunengo kumele kwenziwe nguhulumende weZANU-PF okugoqela ukuqhuba ukhetho ngendlela ecacileyo njalo ekhululekileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule lelunga le-PDP umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Izijeziso zomnotho kudala sathi zikhitshwe kodwa ke siyananzelela ukuthi eziningi zangikhona ngama-targeted sanction akhangele iziphathamandla zeZANU-PF ezikade zisephula ulungelo loluntu zisenza ukuthi-ke abantu banyamalale abantu bangavunyelwa ukwenza imihlangano yabo. Yikho sithi thina izijeziso lezi ziphuma hatshi ngokuthi uyacela kodwa-ke ngokwenza ngibona ingane kavenze ukuthi izijeziso lezo zikhitshwe ngezenzo bangasitshela ukuthi odzamara bangaphi sivunyelwe thina ukuthi sikhankase siphume emsakazweni singaboni izikhava kuphela lathi siyafuna ukuphuma emsakazweni njenge-MDC Alliance ungenzi izinto ezinjengazona lezo ngithemba la i-amerika izakhipha la ama-targeted sanctions siyavumelana sonke njengamazimbabwenza ukuthi ama-sanctions kasiwafuni kodwa-ke akube izenzo kungemazwi
baba gawule abantu abaningi bathi ukwesulwa kwezijeziso kusezandleni zenu njengeZANU-PF okudingakalayo yikuthi nje lihloniphe amalungelo oluntu lihloniphe umbuso weningi
ye into ekhona ke ndingamele ukuthi lapha mbona ngani iqiniso bathi likhulumeni linjalo zihlobo zami silungiseni ilizwe lethu ngokuthi sime ngeqiniso sithini lapho kubonakale khona sithi kubonakele lapho kulungiswe khona sithi sivume ukuthi kulungisiwe nginanzelela ukuthi inguquko ebekhona ngesikhathi umnankagwa ethethe isihlalo sokuba ngumongameli waleli lizwe kube le nguquko eningi kakhulu emele ivunyelwe ngokuthi suswe ama-sanctions la akade khona ngaloko sokwenzakele ungananzelela ivila kwi-independence nxa ukhangelela izolo lokho othamisa bebekhona phana lapo bekhulumisa kukuhle nje yonke into kusukela phana ngesikhathi umnankagwa egcotshwa kuze kube lanamhlanje izinto azikhulumayo le nto azenzayo ukhuluma khonaokho akwenzayo ukusho kusithi-ke ngokunjalo bese sikhangela ukuthi hawu bakithi kanti manje ama-sanctions sengawani njengoba lakhathisa kulokhu kuthula kulungiselela ukukhetho abantu bazikhulumela abantu bazenzela imihlangano bakhululekile abantu kunje sikhuluma amabandlalanazomba ngazwe ngale kithi kobothotho ngabakhankasa bayenza into enjeyabo bakuhamba endawo lapho abafuna khona bangena lapho abafuna bakhululekile futhi angikwazi ukuthi kathi shiwa osokungathiwa ilungelo loluntu elikhukhunywa ngalo iliphi ulungelo loluntu olusadingwa ngalokho esesikubonile okuhle kangaka ngabe sikhuluma nje sinje siyasadalala ngendaba yekheshi yemali khonokho kuyatshengisa mhlophe ukuthi kule sabhotage khona kweyinye ikhona eyenziwayo ngabomi ukuthi izinto zingalungi endaweni yemali
baba undlovu yebo ukusilela kwemali kubangelwa izitha zeZANU-PF na kumbe kubangelwa ikakhulu ikuthi njengelizwe akukho okuningi esikuthengisa kwamanye amazwe okungasilethela imali
mina lokagawule sivumelana entweni ezimbili okokuqala sivumelana ukuthi ama-sanctions kahambe okwesibili sivumelana ukuthi umnankagwa ukhuluma kuhle kodwa-ke sithi thina sifuna izenzo hathi amazwi ekukhulumeni uyakhuluma sibili umnankagwa ama-sweet nothings okungatshintshi lutho i-economy ilokhu sehla isiya phansi sithi thina uhlupho esilalo ezimbabwe kayisilo lokuswelakala kwemali kuswelakala umaneja kuswelakala uplana kuswelakala umuntu ozenza izinto ziqaqe i-economy yelizwe ithuthuke iphumelele imali ibe khona ngenelisa ukuyayibhenka ngenelisa ukuyayithatha hathi ukuthi ngingayibhenka isingena emgodini kayisaphumi yikho esehlukana khona-ke leZANU-PF khonapho ekuthini-ke i-economy yona ngokwayo iyazisebenza yona singathi kufana le-nature nje ukuthi isihlahla kumbe inhlanyeli ngabaphansi iyazimilela ikhule ithini la i-economy njalo kodwa-ke i-environment ekhona bayehluleka abeZANU-PF
akuyigqibe gawule
ngifuna uqala ngibonge kuba bazala iqiniso alikhulumileyo ukuthi ama-sanctions kumele asuswe alokho ndithanda ukukubonga kakhulu ndlovu ngoba abaneke bakhona abaningi labo abantu bakhona abavumi ukuthi ama-sanctions ayalimaza umumi welizwe ukuthi njalo akhona khonokho ndithanda ukukubonga kakhulu bese ngibonga futhi ukuthi hhayi umnankagwa sibili ukhuluma kuhle kakhulu okukhuluma kuhle kutho ukuthi akwenzayo yikwathi afisha ukuthi kwenziwe yikudiliza kulula kodwa ukwakha kunzima so ukwakha kuyathatha isikhathi izinto ziyakhona ezinye zathatha isikhathi ukuthi zibe esemumeni ongcono kodwa ngabona kwakhathesa abantu bezimbabwe bangamnikelinye ithuba umnankagwa ukuthi aqhubekele phambili emnike item leyi ngile qiniso kuningi aza kwenza akukhulumayo khonokho ukukhala nje kwe-MDC ukuthi lebakala lokhu lalokhu la yikuthi kujayelekile nje ukuthi abafowethu nxa sokusiyafika isikhathi sokhethu bayabamba lokhu bebamba okugrawundi bebambe lokwana bebambe ukuthi hhayi asiyali kodwa akubuye ngesikhathi esifaneleyo kodwa kungasilo khetho olulandwayo
umnumzana Believe Gawule lilunga leZANU-PF obexoxa endawonye lelunga le-PDP umnumzana Edwin Ndlovu ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leMelika lisanda kuvezela mgceke umongameli Bashar al-Assad wakweleSyria ukuthi akuvunyelwa ukusebenzisa izikhali zentuthu ehitshayo. Mhla zilishumi lantathu kumabasa, amalunga amathathu ohlangothi lwezomvikela olwe-United Nations Security Council olwenhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele e-United Nations ahlasela indawo ezitshiyeneyo kweleSyria lapho kuphehlwa khona izikhali zentuthu ehitshayo. Indawo lezi zigoqela lapho okulengcwethi ezilungisa khona izikhali lezi, okugcinwa khona izikhali zentuthu ehitshayo duza nedolobho leHoms kanye lalapho okulemitshina yokuphehla izikhali lezi. Injongo yokuhlasela indawo lezi ngeyokuthi uhulumende ka-Assad angenelisi ukusebenzisa izikhali lezi ebantwini abamphikisayo lokuphungula izikhali zentuthu ehitshayo ezingavunyelwa ukusetshenziswa emhlabeni wonke jikelele. Amazwe ahlasela indawo lezi aceza indawo lapho okuhlala khona uZulu. Lokhu ngokwesibili ukuthi ilizwe leMelika lihlasele kweleSyria kulandela ukusetshenziswa kwezikhali zentuthu ehitshayo nguhulumende ka-Assad. Ngomnyaka ka-2017, uhulumende ka-Assad wahlasela abantu ngezikhali lezi endaweni ebizwa ngokuthi Khan Sheikhoun. Ukuhlasela okusanda kwenziwa lilizwe leMelika labangani bayo bekukukhulu kakhulu nxa sokuqhathaniswa lalokho okwenziwa ngomnyaka ka-2017. Umongameli Donald Trump wachothoza kakhulu ilizwe leRussia leIran esithi asekela u-Assad owahlasela abantu makhaza eDoma mhla ziyisikhombisa kumabasa. UTrump uthi wafa abantwana labesifazana ibutho lika-Assad lize lihlasele eDoma, ngakho ke uthi bangeke bayekela u-Assad esebenzisa izikhali zentuthu ehitshayo.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Zosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abongi labongikazi abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi baza kwelapha izigulane eHarare eAfrica Unity Square kanye lakobulawayo eCity Hall kusasa. Inhlanganiso yeChristian Alliance ikhuthaza amakholwa ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo Matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.